Kuba kuhle kakhulu ukuthi nxa ungumphathi ntambo wezemali ube kwazi ukuthi into ekhulumayo isisusa sayo lesiphetho sayo sisuka ngapi siphelele ngapi. Mina kimi ngibona ngathi kulihlazo kakhulu ukuthi umuntu ofana lomphathi ntambo wezemali angakhipha ilizwi lokuthi abantu bathumezele imali, ngoba imali ethunyezelwa ngabantu ayikazi ngisho lesuku olulodwa yabe yimali engaba le effect engako kwi-economy yelizwe. Bona into eqakathekileyo bayayazi into eqakathekileyo ukuthi kuyini. Into eqakathekileyo ukuthi bavuse izinto ngendlela eqondileyo. Kule nto phecelezi esingathi kathi sikhangele ukuthi ngiyinto into engadlala indima enkulu lapha nothi incedise elizweni leZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe siyazi ukuthi lilizwe elingakhiqiziyo izimota. Kodwa-ke kathi sibona kulokuthi bona bayiyekethise kancane noma bavumele abantu ukuthi balethe izimota inginani eliphezulu. Bakhuphula ama-duties awezimota, bakhuphula ayaphezulu kakhulu, abantu bagcina kungazela ngisho loyedwa umuntu ohambisayo izimota. Kodwa izinto ezifana lezenzala ukuthi even ama-duty ezimota ngabe ukuthi mhlawumbe yinto ehanjiswa ibe phansi kancane, yimali engakhontributha kakhulu ezintweni ezifana lezimra eyiyo ecollecta ama-revenues elizwe. Kodwa lokho kanokuthi kuza khangelela imali ekhitshwa ngama-individuals ama-£20 lama-£50 siyabe siyathumela abantu abethu, siyathumela abazali bethu, lokhonakho bitha lutho kwi-economy yelizwe. Njalo into eqondileyo ngeyokuthi abaqondise umthetho. Abantu bakhalaza kudala bathi kungani iZimbabwe ingakwenzi kube sobala ukuthi kulokuthi nje batshona bezihlayisa amakhanda ngokuyafuna ukuthi basebenzise imali i-US dollar. Kulula nje okungadingi i-rocket science ukuthi kungani bengathathi imali behambe behlala phansi nohulumende wase-South Africa, bakhulumisane nohulumende wase-South Africa, bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi. At the same time noma bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi, kuza kwenza ukuthi kuhwebelana kwethu even labantu abase-South Africa okuzandlondlobalisa umkhonomi waseZimbabwe ngokuphangisa. Kule zinto eziyizwe ezikhangelwe yizimra, yizo izinto esifanele kugqugquzelwe kizo ukuthi bantu yenzala ama-businesses iZimbabwe izancedisa ngalokhu lalokuyana. Bantu lethani lokhu lalokuyana, izimra iyehlise ama-revenues ayo ozakwenza ukuthi abantu bathulule inotho yabo bayithathe bayifake eZimbabwe ngendlela efaneleyo. Kuyafunakala kakhulu ukuthi umphathi ntambo akhangele phambili, akhangele emuva lapho avela khona bese khangela lapho ayakhona.
Ngezinye indlela uthi imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zithumezela izihlobo labangane kayisiyo mali esingayithemba ukubana ingavuselela ilizwe.
Udubo esikhangelela lalo babunkomo olwemali elizwe lakithi ludubo esingathi ngesikhiwa sithi it's a deep rooted problem esikhangelela lalo edinga ukuthi ubaba uChina Masa ahlale phansi labanye bakhe lama-advisors yakhe bamtshele into eyiyo eqondileyo. Ngibona ingathi kuyinhlamba njalo kuyinhlekisa ukuthi umphathi wezimali usengayakuma phambili kwabantu ayekhuluma ngokuthi abantu abathumele izimali, ngoba imali ethunyelwa ngabantwana beZimbabwe bethumezela abazali babo leyana imali ngesikhiwa into esingayikhangela sithi mhlawumbe sithi ngama-incentives. Asomali engabalwa ukuthi izaba-dominant kwi-economy ukuthi izaphakamisa ilizwe noma ngayiphi indlela. Imali ofana ukuthi iphakamise ilizwe imali ezafika iyedlula ezandleni zeZimra. Imali edlula kuZimbabwe revenue authorities iyo imali esiyazi ukuthi ingandlondlobalisa ilizwe leZimbabwe. Esikwaziyo mhlophe ukuthi iZimbabwe yabe yililizwe elalindlondlobala kwizinto ezimbiwa phansi, kube kusuba indlondlobala njalo ngezinto ezifana lokulima, ibe njalo indlondlobala ngezinto ezingena ukuhwebelana lamanye amazwe, izinto ezingena kuma-border gates. Yiyo into eyayisenza ukuthi iZimbabwe ibe lapha ekhona.